Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 14 Mabasa 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imuli ka Elvis Nyathi obulewe kwele South Africa izizalwane zalelo lizwe elokijini le Deep Sploot izaphathiswa ukumngcwaba.
Uthi iplace yokubekwa besingakayi lokuzeni singakayi confirm, but we talk of uthi isihiyo kobulawayo.
Ngambe ukuya eBinga ukuyasungula inhlelo zentuthuko uzaphathisa na umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi anqobe ukukhetho oluzayo na?
Amboni mina ukuthi kuyini kakhulu engakutsho khathesi ukuthi khona abantu beBinga sibili hayi sebesuthisekile sebeyibona izanu liyana eyayizolo singokunye namuhla. Angakuboni mina.
Umuntu onsundu odubule abantu esitimeleni edolobheni leNew York uze wabanjwa izolo emini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Emmerson Mnangagwa uthi imuli ka Elvis Nyathi obulewe kwele South Africa izizalwane zalelo lizwe edolobheni le Deep Sploot ngeviki edluleyo izaphathiswa nguhulumende ukumngcwaba. Unobhala ubona ngezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wazise lokhu izolo ngesikhathi imuli kaMoyi ilungiselela ukumngcwaba ngomgqibelo kobulawayo. Imuli kaMoyi ithi icunulwa ikungabotshwa kwabenza lesi sihluku. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda uvakatshele imuli yakwenyathi enkulumane kobulawayo izolo waselthulela udaba olulandelayo.
Umama omncane kaElvis inkosikazi Thembele Sibanda uthi usebuhlungwini ngokubhubha kukaElvis ngesihluku.
Elvis wako.
Utate wabo umlandelayo uthi umuyu Elvis wamfonela ngosuku abambulala ngalo ebonisa ukwesaba okukhulu.
Sasiphathe senzima bathi asubuyele kide ekhaya eZimbabwe. Nasemtshela nje nti xa kunjalo kunzima bhuti kangcwali buye ekhaya ngoba lapho ade thole khona isitendi sakhe sokuthi akhele abantu abakhe ngasentabazintonapha phansi kasiso omdala lapho kule nqoze kasiso omdala, kodwa-ke kasanelisanga umntana siyakhethi nabe sasifisa ukuthi ngabe kuyavuma ngabe uyaphuthisa khona ukuthi nxa ethole kutholakale kuyimali ayakhele umuzi unkosikazi wakhe agcina abantwana enjani ewani ndawo labantu abakhe.
Umuyi ukhanya abe ngumuntu othandekayo. Umalume wakhe umnumzana Stanley Ndlovu uchaza abanzi ngaye lohlelo lokuzombeka ekhaya.
Umfana lo ubezisebenzela engu-garden boy khona ngale South Africa, that literally every time ubethumela ongabantu bakhe every time, and then uma kusenzakala bazafika lapha emini ngolwesihlanu ngama-10 11 whatever, ukuthi sokusiya ngokuthi bahambe njani endleleni. Then bangafika lapha ekufikeni kwabo bazalala.
Uya phambili echaza ngohlelo lokungcwatshwa kukaMoyi ngomgqibelo.
The following day silabafundisi bamachurchi athiyeneyo esi abafike lathi bezokhulumisana lathi ukuthi sibe sonkeni basincedise lapha lalaphana. Uthi iplace yokubekwa besingakayi lokuzeni singakayi confirm, but we talk of uthi isihiyo kobulawayo.
Kusenjalo obona ngezokuqoqa uZulu kunhlanganiso yebandla leCitizen Coalition for Change CCC esebenza eMathelen South unkosana noNhlanhla Mlotshwa ududuza abakonyathi.
Pasi sizokhayela umfowethu uElvis wakonyathi Elvis ngimkhayela nje mina ngile bias ngoba ngivele ngwe Mats South and Elvis ngwekezi kithi uzalwe emahetshele sizalwa sonke sibuhlungu ngokufa kwa Elvis sibuhlungu singabantu sibuhlungu silibandla ukuthi abafowethu njalo sebephele South Africa
umnumzana Elvis Nyathi wobulawa izidlova kwele South Africa bembulanela ukuthi ngwase Zimbabwe bemethisa icala lokuthi kala ngwalo zokuhlala kulelo umoya Elvis ukhangalelo ukungcwatshwa kobulawa ngomgqibelo ngimele isithu 7 kobulawayo igama lami Ezra Jesus Bantu
siyabonga Chisa. Kolunye udaba umongameli Emmerson Mnangagwa uphinde wathumela amazwi enduduzo kumongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa kulandela ukubhubha kwabantu abedlula amakhulu amathathu 305 bebulawa lizulu lesikhukhula esigabeni seKwaZulu Natal. UMnangagwa uthe kuyadabula inhlinziyo okwenzakalayo esabelweni seKwaZulu Natal lapho okube lo monakalo omkhulu ngoba izulu likhukhule imizi lezifuyo ezibalisa inkomo lembuzi kunye lezimoda. Uya ebhinga kuyasungula inhlelo zentuthuko uzaphathisa na umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi anqube kukhetho oluzayo. UMnangagwa ubesebhinga izolo lapho anikeze khona izinduna izikebhe zokugola inhlanzi. UMnangagwa uphinde waqhubela ngokusemthethweni izikotsho ezisebenzisa amandla elanga izakhamizi zebhinga. Sixoxe lesakhamuzi sebhinga uNicholas Muleya obesembuthanweni owenzelwe eBhinga Center ukuze sizwe okunengi okwenzakeleyo.
Abantu adibe baningi abadibe kambe ukuya attenda okuyi-gathering lokhu okwakade ulapha eBhinga abade ufike ukuzo attenda i-gathering. But abantu abaningi abasiyo abebhinga abantu abaningi ade bevela outside Bhinga abantu ama-residency abahlali bebhinga bona ngokwabo hhayi abalutshana bade bekhona hhayi iningi langikhona vele ade lizenzela ama-businesses abo ama-projects abo vele abazama ukwalana nsuku zonke but iningi elalingade likhona libuye ngamabhasi afike evela ngezindawo ezishenetsheneyo of course kulabanye abake amanye amabhasi akari anokuzwa ahanjiswa as far as isabhuwa and siyatshila abakuyacollecta abantu ukuthi bebuye and staff bezo-attenda i-event.
Wona amabhasi abe maningi yini alethe abantu?
Ya amabhasi singathi ade emaningi ngoba if you happen to release amabhasi afika ku-3 to 4 ya egcwele abantu from outside Bhinga. I saw number yokudlala leyo ngakuthana so amabhasi angkhona ebuye egcwele abantu njengendlela ayade egcwele ngayo so ya amabhasi abe adengo 3 mina engiwabonileyo adengekho maningi kakhulu but the total number eyabantu ababuye abalethwe ngamabhasi I can say it was far out numbering i-total number yabantu abasuke within iBhinga besiya attenda i-event.
Umongameli Emmerson Mnangagwa siyazi ukuthi isidonga uyasikhuluma kodwa simuzwe ekhuluma isishona khona le eBhinga khona ngapho eBhinga abantu batheni manje nxa besizwa engasakhulumi ulimi lwabo.
Kodwa lokho ukuthi vele yena the fact that ubuye ekhithi ngapho eBhinga lapho ukhulunywa khona isidonga then he happens to speak in Shona akusiphathi kahle nje thina vele asinyeke sawu accept ukuthi ku right ngenxa yokuthi thina of thina abasakhulayo ngingathi siyakhona ukuthi simuzwisise sibe here and there ukuthi uthini ngenxa yokuthi sishona abanye thina siyasikhona ukusikhuluma but njengabadala abazali bethu okhulu bethu abanga understand iyo isishona njalo bekwazi ukuthi yena uyakwazi ukukhuluma isishona vele akubaphathanga kuhle wabaphathanga kuhle ngoba okunye lokhu vele ade bengezwa ukuthi uthini.
Manje pho lokhu okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ubona kungasoze kubangele na ukuthi abantu bavotele ibandla lezanu PF ngobunengi.
Ya ukubuya kwakhe umongameli ngapha eBinga kuyafana ngoba abantu beBinga ngabantu abake banokubayekelelwa like we've been marginalized for a length of time. So even yena engaze fike la kumbe engaze engafikanga lapho kuzokampaigna, he will never change i mindset yabantu beBinga ngoba vele bona abaningi bangkhona abaningi ade behambe ukuyambona, abaningi ade befike ukuthi sihle siyembona, abefuna ukuyabona ukuthi yena ukhangele kanjani kuphela, not ukuthi they were interested in what he came for.
Umnumzana Nicholas Muleya isakhamuzi seBinga. Lokhu sikudaba lunye kukhetho lwama-by elections olwenziwe kunsukwana esanda kwedlula. Kube ngokwakuqala ukuthi ibandla lezanu PF linqotshwe ngamavoti azinkulungwane ezimbili kuphela, i-2000 eBinga. Ngoba kweminye iminyaka ibandla elibusayo linqotshwa kulesi sigaba okwesabekayo. Kambe lokhu okwenziwa ngumongameli Mnangagwa kuzahugana abavoti beBinga. Ukuhlaziya lolu daba siqoqe lomela isigaba seBinga North umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongwebandla le-CCC.
Angikwazi okwakuqala mina Chris ukuthi khona okuyikho uMnangagwa akwenzileyo eBinga okungenza ukuthi abantu beBinga bemvothele kuyini, angakuboni. Mhlawumbe ngabe kuthiwa khona ukuqambile wathi wenze lokhu lalokhu lalokhu ya bengiyakuzwa lakho nxa kuyikuthi ekwenzile khona lokho okuthiwa ukwenzile kumboya buntshile ukuthi ukwenzile, let's hope uyabe enze into enceda uZulu weBinga kumbe into engayitsho ukuthi khona yiyo into ekade isenza ukuthi vele isikhathi sonke lesabantu beBinga bengamvoti. But nxa kungayisiyo ngaleyo nto ayenzileyo kumbe elithi uyayenza thina esingakayiboni engayisiyo into eyiyo kade vele senza ukuthi abantu beBinga bengamvoteli kutsho ukuthi uyabe engayenzanga lutho. So ke amboni mina ukuthi kuyini kakhulu engakutsho khathesi ukuthi khona abantu beBinga sibili hayi sebesuthisekile sebeyibona izanu liyana eyayizolo singokunye namuhla, angakuboni mina. So angeke ngatsho ukuthi khona hayi kukhona okungatshintsha, hayi amboni Chris. Amboni ukuthi kukhona okungatshintsha mina kulokhuyana okuthiwa khona ngoba uMnangagwa into ayenzileyo kwakuqala ngizokuthiwa uhambe wayanika izinduna amalukuzeni amarigi amabhoti okubamba amatemba. Now izinduna ezeBinga iBinga yonke not iBinga not kuphela iBinga yonke zingu-17 amboni ukuthi singatsho ukuthi enye lenye induna labantu abasebeyavotela izanu noma bengaze bekwenze khonokho akungeke kwaletha inombolo zezanu PF zibe phezu ekwenombolo zethu, anguboni lokho kusenzakala. So akula lutho asebelwenzile engalutho ukuthi yilo elungethusa ukuthi khona sokuyaguqula. Yikuyini abakwenzile eBinga abangakwenzanga iZimbabwe yonke? Ingani iZimbabwe yonke lokhu ibazonda? Kubangwa yikuyini khonokho? Indaba singakunanzeleli.
Yena uZulu weBinga umthatha njani umongameli Emmerson Mnangagwa, ikakhulu ukuthi uyakhuluma ulimi lwesiTonga? Asiko kunye na ukungabangela ukuthi bamkhwabithe bamvotele.
Okwakuqala umongameli uMnangagwa nxa ebuya eBinga ubuya njengomuntu wemzini, ubuya njengesethekeli, simthatha nje njengezethekeli zonke. Ukuthi uyakhuluma ulibi lwesiTonga Chris, abantu kabazange bethi bona badinga abantu abakhuluma ulimi lwabo, kayisikho abakudinga. So ukuthi ulukhulumile ulimi lwesiTonga kayisikho kungamenza ukuthi namhlethiwe khona hayi sethandeka ngenxa yokuthi ukhulume ulimi lwethu, angikuboni lokho kusenzakala mina.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela isigaba seBinga North engwebandla le-CCC.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Obamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, uMary Mubayiwa, utholakale elecala lokwephula umthetho wokuchata ngoba wayefuna ukuzichadisa umkakhe engazi khona ezagwetjwa. Iphephandaba lobulembu beinternet ele News Hawks lilodaba lokuthi intengo yempuphu isikhuphuke ngesilinganiso sokungamathumi amahlanu lambili ekhulwini i-52%. Isaka le-10 kg selizathengwa ngamadola eZimbabwe afika phose inkulungwane ezimbili, 1655, isuka kumadola andlula inkulungwane eyodwa, $1,099. Abakhona umumbu babikwa besithi lokhu kubangelwe ikukhwela kwentengo yamabele wenziwe inkampani ye-GMB. Kwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithi lindani ngezindawo ngezindawo. Hhayi, kodwa elizweni lakho ithi ngeqiniso, hhayi, politics kayisekho. Politics yakithi iphelile kuphela kudala vele. Imithetho yonke nje lapha elizweni imithetho esiphenduleliwo yonke, imithetho encindezela abantu, imithetho encindezela ehlukumeza abantu. Akusela politics laphoya, ngoba kwabona umnyaka khona kwetshiwe inkalaba abayazi politics, ngabayifundelana. Yikubona nje kungena into eright, yonke into igobile kuphela. Ilizwe linkinga ligonde, ilizwe liyalifuna umuntu owafundayo, nothi laba abantu abadala abazosho ubuhlungu. Politics abayazi laba bantu. Futhi uyabheka uDouglas Monzola labothokozane Khuphe bebehola imali bengavotelwanga ngabantu, behola imali bengavotelwanga ngabantu. Kanti umuntu kona ikuphula umthetho kona lokho. Corruption eselizweni, imali liyavele kade ihamba ngale because of corruption. And laba bantu laba kade bezibiza nge-opposition azo bantu abamela abantu, ngabantu abazifunela imali nje kuphela, bafuna ukugqiba izisu zabo. Ngabala ndaba lezikhalo zabantu, ababoni ukuthi abantu bayahlupheka, abantu bathwele kanzima. Into abayifunayo imali kuphela, njengalokuthi uKuzani Khuphe wayekhalela le mali le. Hayi, kodwa kuyayangisa lokho. And into ezisa ubuhlungu ukuthi usebuyele futhi lapha adilisa achiye ebulele khona, ukuthi kube ngangumuntu uzibize ngama-supporters kube ngawaqhubeka ngoba into yonke wayiphiwa Harvest House. Hayi, politics yeZimbabwe izwisa ubuhlungu ma, izwisa ubuhlungu kakho.
Sanibonani basakazi be-Studio 7 labalaleli bonke, siyabo sithaba kakhulu okwenziwe ngumama uThokozane Khuphe, kakhulu lapho maye esebonile ukuthi kumele abambane lobaba uNelson Chamisa kube yiparty eyodwa. Mina-ke kangiboni ngelihlo lilodwa labanye abathi uThokozane Khuphe wayenza ihlazo. Uma kungukuthi umama uThokozane Khuphe wayenza ihlazo, le-MDC isasengukutshona kwababa uMorgan Tsvangirai kwaba lehlazo elayenzakalayo ngenxa yokuthi kwakumele ukuthi afe wathizwe le ndlini. Kwaba le sitsotsi futhi esayenzwa ngubaba uTsvangirai lapho uma kungukuthi wayeshiya esekhethe uNelson Chamisa ukuthi ebe ngumkhokheli, ma kwakumele kukhokhele umama uThokozane Khuphe. But lokho singakungeni kakhulu kakhulu njengalokhu kuthiwa i-CCC kuyiphathi entsha. So kutho ukuthi ukungena kwamama uThokozane Khuphe kungenze ngaba ngumlandeli opheleleyo we-CCC. So ngiyabonga kakhulu lapho.
Ngiyabingelela emsakazweni we-Studio 7, ngibingelele bonke abasakazi bonke be-Studio 7, kuye njalo ngibingelele bonke abamameli be-Studio 7. Okhulumayo ngihelothi wakwaSibanda Sibongo ophuma eGwanda esigabeni saseNtembeni phansi kokuphahla lukababa uMasuku. Khuluma ngale South Africa. Ngithanda ukuthi dudu emndenini wakwaMdluli abathe balahlekelwa umfowethu uNyathi ngendlela ebuhlungu kakhulu, ngendlela engekho right ekhalisa inyembezi. Angathi uJehova angangenela abaqinise, abagiduse, abaphe izeluleko. Ngicabanga ukuthi izizalwane zaseZimbabwe ziyakubona osokwenzakala ngalezi nsuku zanamhlanje, ikakhulu kithi thina esiphila kwamanye amazwe, siyahlukumezwa left and right and center. Ngicabanga ukuthi lesi sokuyiso isikhathi sokuthi sihambeni siyovota, sikhulule izwe lethu. Kuyoze kube nini iphila kwamanye amazwe, sikhuluma kuphela kungela action. Asibende action bantu bakithi, bantu bakithi esindebelena. Asihambeni siyovota, kuyabhaliswa izithupha, abantu abangalazithupha bathatha izithupha ba-register ukuvota. 2023 country wonke umuntu ahambe ayovota bathi vote lakho it's your voice asivoteleni iqembu esikwazi ukuthi lizaletha intuthuko emandebeleni asivoteleni iqembu elikwazi ukuthi lizaletha amathuba omsebenzi esindebeleni ikakhulu abantu besesindebeleni sihlukumezwa kakhulu lesi yiso isikhathi sokuthi sihlale phansi sicabane ukuthi yini esiyifunayo 2023 uJehova uzongenela uzosinikeza izeluleko ngaso sonke isikhathi leli lithuba elihle kakhulu ukuthi yonke into esiyenza asicabangeni bantu basendebeleni sibe namandla singabi lokusaba siyophila kwamanye amazwe kuze kube yebo kubuhlungu into eyenzakala kwelakithi kodwa lesi isikhathi sokuthi siye kutshintsha konke lokho njengesizalwane sesibaba siyabulawa siyathuka kwamanye amazwe sikhulunywa kabi asihambeni siyovota abantu bakithi asihambeni siyovota abantu bakithi sinithi amandla kumqondisi moyo asimesekeni umqondisi moyo uyalikhuluma iqiniso umqondisi ngiyabonga
livuka njani balaleli be-studio 7 livuswa nguhlanhla Lax Ncube ohlala eFrancis Town lapha eflatini eblock 18 ekhaya lapha enzalwa khona esigabeni selupane emalungu mvusa umama unanhlanhla lonkosikazi wami umampofana lomakhiyana wami unkomo RJ umdala wayesebenza esibhedlela iSaint Paul ngivuse nomalume wami uPaul Ngwenya laphana usamthulisi oyinyanga ngivuse lomzamo uJabulani Ngwenya ngivuse lomakhiyana wami usathula nomdala uNdivula ngivuse bonke abangaziyo lapha eFrancis Town mvusa umdala uNcube ohlala eblock 1 laphana umdala chano hamba ngebhasikili ngithi mdala uvukile yini ngivuse bonke abangaziyo ubaba esishawini ngale lusulu ekana ngithi mdala kunjani emasimini ngapha thina siyaphila eFrance Town ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi amen
salibonani bantu beZimbabwe salibonani balaleli beStudio 7 ezindaweni zonke maZimbabwe lapha mina ngikhuluma ngiseZimbabwe iyazi silobuhlungu obukhulu ukuthi abantu bethe South Africa ukuthi abafa bethishwa ngemlilo umuntu elicalwe befanele abotshwa ngene jili agqetshele icala lakhe lisebenzile ukubulala umuntu ayisiko ukugqoka umuntu so upresident weSouth Africa kanenganenga abantu bethu bayachiswa South Africa asikaze simzwe ekhuluma amazwe wonke ala masotsha kathi South Africa yona injani ayila masotsha elizwe yini ukuthi nxa abantu sebevukula kamasotsha abathini thina eZimbabwe lapha ivina abantu bethu etoyi uhulumeni uyakhipha amasotsha athinta abantu kuyabekwazi ukuthi itoyi idalula kodwa nxa laba bebukela umuntu achaza umlutha umbuso wama-Afrika unzima kabi abakhokheli be-Afrika abalathando labantu kodwa okusalayo yikuthi oherodi babenjalo babulala abantwana baqede ethi kudinga ukubulala inkosi kodwa unkulunkulu wakhala omunye umama ngabantu abakha ababili uherodi wabo siyakhala eZimbabwe kakhulu sizwa kuthiwa kulo mntwana otshiswe yobuya ekhaya ngiwakithi khonapha lapha engikhuluma khona ngiwakithi umntwana lo siyakhala kakhulu ngoba kuthiwa lo muntu kalacala uphonge utshiswa nje ngokuthi utshiswa ngabantu abathisaza be-South Africa asiyakhala bakithi upresident we-South Africa kabe lo khulu akwazi ukuthi kusasa liphuma ilanga liyabe lijingile ngiyabonga
bathandeka kahle kusakamsakazi we-studio 7 salibona umthakazi omuhle vukani liqine bantu bakamthakazi lime ngezinyawo ngithanda ukudlulisa umlayezo ukuthi siqine ngempela abantu bakamthakazi sibambane sisameni ukuthi singazivotelizana nje kubona nabazali ekhaya abavotelizana fana nokudlala so asazi ukuthi nabathembeni bafuna lewa mathara nokudla lokho kubolileyo bakhona bakuthola mebhuzi waphedla zimpehlani kudala so angazi ukuthi bona ngabazimiseleyo kodwa ngithi phansi ngezana phambili ngamandebele phambili ngomthakazi omuhle sibambaneni ngidlulise nendoduzo kulo mfoto olishiye lana le-deep slot akukuhle impela kodwa-ke sizamene ukuthi nganti phambi samasok siye khaya siyevota sonkeni sizame ukuthi kukhiphele nesilungise mpela siyilwele le nto le siyilwele singahlali phansi mthakazi vukomuhle vukamthakazi vukomuhle ngiyacela ukuthi i-audio leyo lani lidlulise basakazi kuningisirekhoda kodwa asikwazi ukuyizwa nomarekhodi vukamsakazi thakazi omuhle vuka
injani ku-studio 7 basakazi namazimbabweni ngizama ukuthi ngiphendule lubaba ukhuluma othi uchamisa ngathatha abantu bakhe abanika umqondisi uchamisa ngathatha abantu bakhe abanika umqondisi yena umqondisi abakhe bangakhi okwenza umqondisi angabi labantu ukuthi into ayikhuluma i-useless ayisebenzi ebantwini asoze sithi thina singabasithathe nelamashona sesizaliseni sesingabantu 1 umkondisi azengkhona evumbuluka lamhlanje ngokuzala kwakhe izolo ezisitshela ukuthi siqhumilizwe phakathi umkondisi ncaye ufuna ukuthi aqhumilizwe phakathi ngahamba ekuphakathana thina sesekela uChamisa jetejete lokho kwakho baba lomkondisi ukuthi uChamisa lapha abantu bakho umkondisi uyaziphuphela nje njalo ukhulumize nga uthulile ngoba into oyikhulumayo kayizwakali thina sithi uChamisa jetejete phambi lesicc lokho kwamkondisi kaye kuphakathana luza quma ilibona ngaphilizwe lelaza liquma ngapha wini umkondisi wento umochi isikhati ngesudu yakhe yama teacher
lawo ke bekungamazwi yena ulina abalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amapholisa abikwa ebophe umuntu onsundu odubule abantu esitimeleni edolobheni le-Brooklyn nesabelweni se-New York ngolwesibili. UFrank Robert James oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lambili 62 uyaziwa ngamapholisa njengomuntu oseke wabotshwa edale amacala ambalwa agoqela elokudlwengula lamanye. Kolunye njalo udaba uhulumende welemelika ubikwa elokhu esacubungula ukuthi liqiniso na ukuthi amasosha akwele Russia asebenzisa izikhali zechefu edolobheni leMariupol. Amasocha la abikwa esebenzise njalo ezinye izikhali ezathiwa ngumanyano United Nations akusamelanga zisetshenziswe ezithiwa ngama-cluster bombs. Sixoxe lesizala neseZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni.
Manje ngokubona kwakho izikhali lezi okuthiwa zithunyezelwa ele Ukraine ngamanye amazwe, kungani zikhanya ziyafika zinga tujulwa ngendleleni ngamasotsha akwele Russia ngoba zikhanya zihamba egcekeni sibili ziyakhanya ezitimeleni kungakuhamba njani khona
yona nxa isenza iRussia ichaya laba abeNATO abafuna ukuthi bangenele laphana ukuthi bafake zavizikhali ngisho lamabutho abo ukuthi bafake khona laphana kodwa ke bahambisa izikhali bezihambisa ngokuthi ziceliwe ukuthi asiceliwe lapho ukuthi silethe izikhali so ke bangazichaya bephezulu laphana besaba ukuthi bazaqalisa omunye umsindo othuleyo osokuza kwenza ukuthi hayi iRussia lapha selihamba kakhulu selisenza izinto ezingafanelanga ukuthi zenziwe lapha so yikuyesaba la iyazibona kodwa iyesaba iyazikhangela kuphela zingena kona
siyazi ukubana ilizwe leUkraine asolunga leNATO kodwa ke lingani liyatshengisa ukuthi lifuna ukuthi libe yingxenye yenhlanganiso le. Ungathini wena nxa ukhangele okwenzakalayo?
Inhlanganiso yeNATO le ngokubona kwami njengoba ke watsho laphana ukuthi khona ilizwe elingasiyo member yeNATO kodwa ke elifisa ukuthi libe yimember yeNATO. So laphana okwenzakalayo ukuthi ilizwe le Ukraine vele ukuchaywa khona ukuchaywa iRussia lokhu lichayelwa ukuthi lingaze lajoyina iNATO yikho lichaywa so lifanana lo mntwana okatswayo ukuthi ungaze waya emzini uyangapha emzini so lona yikho elikuchayelwayo khona ayisilo lizwe eliyimemba yeNATO okwakhathesi belikhangelela ukuthi libe yimemba yeNATO so ubhuti sesithi uhambelani ngale kumele uchaywe so inhlanganiso le eNATO loba ilizwe lelingasiyo member ikhanya sibili liyikhangele sibili kakhulu iUkraine langathi liyakhuluma ngayo layivikela ngoba mbona ngathi iRussia ingekho iNATO le elipholisa elikhangele ngabe siyidlize kakhulu kwedlula kono ngabe siyenze njengeSyria kodwa ke iyakhangela iyakhangela ibone ukuthi ha lapha ngikhangelwe ngamanye ama obhudi abanye abakhangeleyo la so ngibona ngathi ibumbene sibili iNATO over issue yona le Ukraine njalo upresident uBiden uyikhokhele sibili wayihlanganisa kwaba lemhlangano kwahlala khona le ngengezo ku Blinken usehlala khona le ehofisini la ezama ustrategize eloke mikhona. So bayikhangele
umnumzana Rafael Mthombeni sizalane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imuli kaElvis Nyathi obulewe kwele South Africa izizalwane zalelo lizwe edolobheni leDiepsloot izaphathiswa ukumngcwaba. Kambe ukuya eBinga ukuyasungula inhlelo zentuthuko kuza kuphathisa na umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi anqobe kukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe lusuku oluhle.